Indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 8 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF seliqalile ukukhankasela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Ngathi somhlangano omuhle kathesi nje epolitic akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-districts wonke amazones agcizelele ukuthi yena basapota yena ubaba uMnangagwa and njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi ibandla leli kumele ukuthi lilungise inhlupho zikaZulu hatshi ukuthi uMnangagwa uzalimela kukhetho lukamongameli.
Abalandi ukuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi abe lamandla kiyo into ngase beyikhangele esiyifocus yabo kungasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile iminyaka yomuntu angwenza sona lokho.
Abantu abaningi emaphandleni bathi kule ndlala emangalisayo emadolobheni lendaweni ezijiyeneyo.
Sokugcwele amasela sobele ukuthi abantu laba abaswelayo abanye sebeze betshontshe ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi.
Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo ndandane kayisiyo qiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulezabelo ezimbalwa ezisekela uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye yedwa ozangena kukhetho lukamongameli emele ibandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leli uthi baningi abalandeli bebandla leZANU-PF abafuna ukuthi uMnangagwa angene kukhetho lolu. Uthi benza lokhu ngoba bafuna ukuthi uMnangagwa aqhubekele phambili ngenhlelo azisungula kulandela ukususwa wayengumongameli umoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Abalandeli bebandla leli kobulawayo namuhla bavumelene ukuthi uMnangagwa nguye ozabamela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa ukuthi ibandla leli seliqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo ngesikhathi umnotho welizwe ukugudeka okumangalisayo. Umpofu uthi kulungile okwenziwa libandla leli leZANU-PF elilungiselela umhlangano omkhulu oza kwenziwa ngeviki ezayo eGoromonzi owe-annual People's Conference.
iZANU-PF veli lombono lokwethesa yi-forward looking. Sihlala si-ready lama-candidates ethu isikhathi singakafiki. Abantu sithembe ukuthi base basitshengisele umcabango wabo lombono wabo kungakafiki isikhathi. So umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba uMnangagwa. Kuqalise khathesi. Sisafuna ukuthi sinike ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abe nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani lezifiso zabantu.
Singathi-ke sokula izabelo ezingaki esezikhulume khonokho ukuthi kumele abe yi-candidate.
Ngivele emhlanganweni kathesi kobulawayo labo sebemgcizelele ukuthi khona nguye ozafuna yi-candidate. Somhlangano omuhle kathesi nje epolitic akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-districts wonke amazones agcizelele ukuthi yena basapota yena ubaba uMnangagwa and njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo engumuntu ongafuni ubandlululo engumuntu njalo okhangela izigaba zonke singala ukuthi ukhangela kwezinye izigaba okwedlula ezinye izigaba. Into eqathe kakhulu ngokuthi umuntu olalelayo uyakhuluma laye livumelane kumbe lingavumelani kodwa lihlezi njengabantu abomhlangano likhuluma ngezinto zephathi. Siyamthakazelela kakhulu ngakho konoko.
Ye, kodwa kulabanye abathi ngalikhangela phela ngokuthi umnotho ngani uyabhidlika kulokuthi libe likhithanisana lento lezi. Wena ukubona njani kona?
Konke lokhu kukhangela i-conference esiyaba layo next week izakhangela konke kunokhu babantu sicubungule konke okungathi kulukhophe ebantwini ukuze sikulungise. Ayisingaqalisa ukuthi thena singakathi ku-conference sikalisa ukuthi sibothi kuzaphuma impumelo yakho. amapolisa manjani kodwa into ekhathekileyo ukuthi khona kuthiwe sibatele njengoba mna ngumabhalana omkhulu wephathi ngikhuluma layo upresident ithena sivumele zonke izifo ukuze sizifake kudale elisabalalo kujikezayo.
UMnumzana Obert Mpofu ubona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla le-ZANU PF. Sixoxe laye esenyamandlovu. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni uthi okwenziwa libandla leli kuveza ukuthi kalisela ndaba lozulu ohluphekayo.
Abalandi lokuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi babe lamandla. Yiyo into asebeyikhangele esiyifokasi yabo kungasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile eminyaka yomuntu akwenza khona lokho njengeZANU PF. Mina kakula nto enje emangalisayo futhi okunye ukuthi sekuyi-competition sekungumjakho umntwana ukuthi abantu befuna likha i-bootlicking ngesikhiwa. Ubonakala ukuthi wena the loudest cheer. So akumangalisi vele into ezijayelekileyo ezenzakala nje nyaka yonke after ukhetho.
Kutshoni emuntwini weZimbabwe ohluphekayo khathesi ncabe kwezokhonoko
abantu sebevodwa akusakhayelanga ukuthi bakhulume zomnotho. Ngakade be-serious ngabathi bona khathesi vele asikhulume nge-politics ngokuthi singahlangana njani sibonisana nemithi ephambili sakhe ilizwe kodwa ngazikhona ngosokuthi gqinekeleke nge-election ele-3 or so years ukuthi ifike sokhulunywa ngayo kusho ukuthi vele iyaqalisa ukuhlutshwana ebandleni sokuba ngizikhundla abantu bathola ukuqalisa ukuqotshwa ebandleni sebesilwa kodwa sokusasendwana ngoba sokulungiselela ukhetho akuseyi indaba yokuthi kuvuselelwe lwezomnotho. Indaba edanisa kakhulu abantu baseZimbabwe leyi ngendlela esizenzakala ngayo.
Wena ubona ungazani nga ibandla leli liyenzani?
Ngabe liyakhangela ekuvuselela umnotho ukhanya ukuthi phezulu khona ngayo lawo bayabopha amabhandi nxa ukuthi imali kayikho kubonakale wonke umuntu ekupha amabhandi but ukhanya ngani kuthiwa avele bona bebazijabulela nje bahlezi kahle abantu bayadubeke elizweni.
UMnumzana Michael Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxe laye ekobulawayo. Abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende bathi babhekana nendlala emaphandleni lemadolobheni ngenxa yesimo esibi somnotho lokuswelakala kwezulu lonyaka lanyakenye. Bacela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zibanike ukudla njalo bakhala ngokuthi kukhanya engani okunye ukudla kunikwa abantu abasekela ibandla leZANU PF kuphela. Omunye wabakhala ngendlala ngumnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathebeleland South.
Hey, indlala iyabheda lapha, hayi abantu bayalamba shem.
Singathi abantu liphuma ilanga lisiyatshona bayabedlena kucasise khonapho sizwe.
Hey, yabona kwamanje dube kuke kwakuhole nje ilokhuzeni amabele iviki lele liphelileyo. Abantu badla wona amabele lawo nje badlala imbhida nje singelala mafutha. Akuzimi.
Kuthole abantu abanganani ukudla khonokho?
Akutholi labantu abanganani lapha kuthi lento yakhona iya ngokuthi ungubani, uzwana lobani, onguyo obhalayo, abantu abanye bayabhalisa yithi into abayitholayo.
Kuthoni khonokho? Kambe kungabe kulobandlululo yini kusetshenziswe zombusazwe?
Liyabonakala ubandlululo uba khona ngoba abanye abatholi lutho. Abanye bayathola, abanye ayikho into nje abayitholayo.
Omunye njalo okhala ngendlala ngumnumzana Chazani Mpofu ohlala ePlumtree.
Hayi, indlala inzima sibili ngoba le mpupu kathesi i-50 kg sikubo $500 and something isinkwa sikhwelile $18.50 vele abantu sebephila ngokudla kanye ngelanga siyahlupheka elizweni lethu.
Nxa liphuma lisiyatshona abantu bayabedleni.
Batshona benathi itiye bebepheka amabhanzi ngeflawa bayithenga eBotswana zentambo ama sebepheka isitshwala besitsheba ngembhida inyama vele abantu abaningi abasayazi.
Singathi-ke abaswelayo kakhulu emadolobheni lapha bathola njani ukudla?
Lapha eplani sogcwele amasela sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abaye sebeze betshontshe ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Singathi pho kumele kwenziweni ukwenza ukuthi abantu bathole ukudla?
Uhulumende fanele abone ukuthi uyalungisisa umnotho welizwe ngoba nxa vele singalungisanga isimo somnotho eZimbabwe vele sasingaqalisanga ukulungisa izinto.
UMnumzana Malaki Nkomo wake wamela indawo ye-Insizwa South edalela iPhalamende ekubandla leZANU PF uthi uhulumende uyazama ukuphandela uZulu ukudla. UNkomo uthi kungamanga ukuthi abanye abantu bayabandlululwa nxa kuphiwa uZulu ukudla nguhulumende.
sinananzela indlela ivele ikhona lemabhayibhileni abantu babesuka besiya kwamanye amazwe besiyodinga ukudla. Kuyafana lokuthi kathesi abazali bangabe benabantwana kwezinye indawo lapha yikuphathisana. Uhulumende ephathisa ngapha labantwana labo bephathisa abazali. Amahofisi ayi-social welfare no-DA sofanele bangene bakhangelele ukuthi wonke umuntu akalimanga. Kunjenje sesiya kuDisemba, uDisemba sekuqalisile, izulu nxa ingakhanyela lapho engikhona mina alikathondi. Inkomo yade sizikhangelele ukuthi izo ezizasincedisa ekugcineni imuli ziyafa, ziyaphela. Ayisontando yomuntu kodwa kuyintando kaNkulunkulu leyo. Mina engikucelayo khona ukuthi khona endaweni ezinjana abantu ngabalungise inani yabantu ofanele bathole ukwenza ukuthi uhulumende akwazi. Le ekukhethana ngibona ngani ukudla kuzafika kujonge kwesikhathi abantu abangu-70 kunabantu abangu-100. Abantu abangu-30 labana yibo abantu abazasukuma sebesithi bona bakhethwe ngezombangazwe. Kanti kungasilo qiniso okuthi uma singananzelela ukudla khona ngabe kubuye kukwana le inani yabantu abanjani eliyabe libhaliwe. So mina engikushoyo ukuthi akubhalwe-ke bonke abantu abakwanisa ukuthi uhulumende abancedise bancediswe.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million ababhekane lendlala emaphandleni, njalo kulabedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Inhlanganiso le ithi okunye okudala indlala le ngumbuso ongaqondakaliyo eZimbabwe. Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi. Bathi kulabanye abantu abayenga umongameli Emmerson Mnangagwa otshele abalandeli bebandla leZANU-PF izolo ukuthi odokotela abakhalela umsebenzi bathola imali kunhlanganiso angaziqambanga ngamabizo. Odokotela abathuthukayo abedlula amakhulu amane abakhalela umsebenzi ngompandula bekhonona ngekholo eliphansi sebaxotshwa imisebenzi ngukhulumende othi bayazenzisa. Abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebakhalala umsebenzi bekhonona ngokukhahlanyezwa kwabasakuthuthukayo. UDokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ukhuluma ngodaba lolu langemibiko ethi inhlanganiso yeHigher Life Foundation ifisa ukuthi babuyele emsebenzini kusasa ukwenzela ukuthi kuncediswe abantu ngekhefu lekhisimusi.
Akulamali esiyitholayo yokuthi siye emsebenzini. Singabantu nje, singabodokotela nje abaphila nzima, abangenamali yokugada, abangenamali yokuthenga ukudla, abangenamali yokubhadala irent, abangenamali yokubhadalela abantwana babo ama-school fees. Siyahawula. Yikho sisithi siku-incapacitation. Indaba yokuthi kulaye 34 yabasibhadalayo landani kayisiyoqiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje. Samelela uhulumende ukuthi esinike imali ekwanileyo yokuthi siye emsebenzini. Njalo into eqakathekileyo ukuthi ye kulabanye abahlala duze lesibhedlela, abahlala ezibhedlela, ukuthi transport singathi is not a major factor yebo, but still bale right yabo ukuthi basebenzele imali ekwanayo ukuthi bephile labo benakanele imuli zabo labo ngokwabo. Imali yona le kayikho, njalo yinto abayicela uhulumende ukuthi ebabhadale imali ekwanileyo.
Inhlanganiso ye-High Life Foundation ilicela ukuthi libuyele emsebenzini kusasa. Likubona njani lokho?
I-offer ye-High Life abathenganga ama-medications, abathenganga imithi, abathenganga ama-gloves okugqoka, abathenganga equipment. So even ngabe sifuna ukuya emsebenzini but akulalotho yokusebenzisa emsebenzini, so abantu abasoze behambe.
UDokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelaye eseHarare. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loDokotela Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo we-Health Service Board eqhatha odokotela. Siyahlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinana masiva wayesenzi umandla lo baba mkhulu masiva belo bola usenzi
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela khona ukungeyokhanya kazane ukukhahlanyezwa kwabomama ngesikhathi kunanzwa insuku ze 16 days of activism against gender based violence. Sizwile ke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wamngcwaba egangeni yedwa. Wazwakala ke kule South Africa njalo kuthiwa kulezi zalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo eBrithani njalo kuzwa kuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapho njani eDube, kunjani eMelika?
Hayi Melika, kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile liline uMadube. Madube, kunjani ebuzwana?
Ngiyaphila kanjani abalaleli ebhotshwana koright kakhulu.
Hawu boni ke sikhanise ngawe Madube. Kukhanya ngazani abantu bayabulala namahlana nje abashadileyo, kuhamba njani?
Indaba yokubulalana iyakhulisisa ensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Lezi nsuku kukhanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Akukho right ukuthi ubaba afune kulela umama izizathu zokuthi baye bethe bangazwisani endlini. Kathi nxa bengazwisani indaba bengadingeyinye indlela yokuxazulela intalo eyabe basipha endlini bani. Ukuthi ubaba uzefike kuthiwa sebulela umama wamngcwaba yedwa umama sezewabonakala ethe besokutheni. Singatsho ukuthi obaba abahlukunyezwa ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukwazile labo mama futhi labahlukunyezwa ababulawayo kungabi indaba zalutho. Labo baba futhi abahlukumezwayo befela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu ngibona ngathi kukabili. Abantu singagxili kakhulu kubomama ukuthi sithi hayi omama bahlukunyezwa kakhulu ezindlini. Kumele size sidinge le mbangela kuze kukozele ukuthi umama azagcine ehlukunyezwa afune ebulawa. Akune kunya umbuzo ta uchifiwe umbudutshule umbungcwatshiwe kuyabe kuvele kuba ngokuyini ukuzwanana nokuzwisana lokukhuluma avele ngaphakathi ma ule problem dingabaya abantu abaza kuxazulela indaba ivume ikhulunywe phandle kuzwisisane kuhle likhuzwe lihlalise phansi ye mbona ngani kuthiwa kungaba ngcono.
Ye siyamuzwa lapha-ke Sibanda uMadube uyakhuluma sibili, wena ubona njani kona
izikhathi sesiphila kuzo izikhathi zanamhlanje kwabadube? Izikhathi zokubona ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo ikakhulu ama-pressure, indaba zemali, ama-financial problems. Nxa kulama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni lapha kwakulabogogo kulabobabakazi kulabomalume ababengaxoxisana laye bakhulumisane laye, abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa. Bathi bekhona ngale ke baxabana ngendaba eziningi-ningi. Ubaba abone ngani wesileka ngoba ke umama nxa esebone abanye abantu abangani bayathola ezintweni sengani lokudela okuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi ke umuntu nxa ekhangele kuba lamasayini engathi ke kuyabonakala ukuthi la asisazwana ndalo engihlala naye kumbe engithandana naye. Isikhathi umuntu engavele ahlaka ohlankale ngempama ngelanga lakuqala nxa ungumama kumele uhle ubone ukuthi uyahle uhambe ukuma laphana usithi hayi uzaphola uzaphola. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilandi Dube lawo Madube babesikhonkona ngiyabekezela ngoba ubabakazi banjeli ngibekezele kuzaba hayi umuntu uyagcine ebulela umuntu. Yinkinga esilayo
ye ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi amafutshane ma
ubekezela isikhathi esiningi kuyabulalisa. Ngithanda igama elikhulunywe ngisibandela ukuthi ungavele ubone ekufaka impama kawani kohle vele ubekwazi ukuthi asozami njalo ungabe ulokhu sithi a bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo. Sangisani isibindi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasani sizakuba yinto yansuku zonke. Yikho nje ungabe ubone senza njalo njalo engakhuzeki kuthiwa hhayi bekuvela nxa ungumama hamba gijima gijime ngenyawo zombili sibisi angathalaze emuvazi isicino sangikhona izagcine kubulile.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube.
abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.
Manje sonke isikhathi sabajasi lo Mike Wobe.
Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso Signs of Hope Trust. Siphatha udaba mayelana losuku lwe International Day of Persons with Disabilities olunanzwe ngolwesibili odlule. Masibanda nyaka kwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani sisi wami?
Ayi ngiyaphila ngiyabonga Mike.
Awusitshela okuningi mayelana ngalolu suku.
Lwasungulwa ngo-1992. United Nations for one day umhlaba wonke uyakhangela abantu abakhubazekileyo.
I-theme yalomnyaka yona ithi promotion the participation of persons with disabilities and their leadership taking actions on the 2030 development agenda. Ebecela ukuthi usitshele okuningi ngale theme.
Ngiyakhangela i-participation ngiyananzelela ukuthi abantu abakhubazekileyo kakhulu ababonakala endaweni eziningi ezijetshiyeneyo kweza kuku-leadership yama organizations. And then sikhuluma nge-development agenda, siyakwazi ukuthi mantra abahamba ngayo ukuthi leaving no one behind. So uma sikukhangele sibona abantu abakhubazekileyo besala endaweni eziningi. Singakhangela abantu abangezwayo. Nxa ufika kuma-event akula interpret. Nxa ufika endaweni akula any access yokuthi wonkona bengene abahamba ama-wheelchair. Sinanzelela ukuthi 80% yabantwana abakuma-developing countries abakho esikolo. So kakhulu isikhathi sasibona ukuthi kumele sikhuthaze abantu ukuthi ukuphatheka ezindaweni kwabantu abakhubazekileyo kuqakathekile kakhulu.
Ubona ngani amalungelo abantu abakhubazekileyo ayahlonitshwa na kwele Zimbabwe?
Ayahlonitshwa kodwa kusase kulutshwane kakhulu. Into enjalo ukukhulumayo ukuthi i-constitution yethu eZimbabwe nxa ikhangela abakhubazekileyo babona ngani ukuphatheka kwabo ezintweni ngama-resources ayabe efunakala kumbe kudingeka imali. Sikubona lokhu ngenxa yokuthi i-constitution yona ngokwayo ikhuluma ngokuthi ama-resources ayafuneka. Nxa ama-resources engekho thina njengohulumende asikwanisi kwenza okuthile nokuthile kuphathelane labakhubazekileyo, which is not found kwabanye abantu like ama-elderly abantwana. So ngibone ngani singatshintsha leyo mindset ukuthi bebe-included kufuna alimali sonke isikhathi. Yikho engikubonayo. And then enye into engiyibonayo futhi ukuthi eZimbabwe sikukhangele kakhulu okwabantu abanama-disabilities njenge-charity issue. Mina ngibone ngani khonokhu lakho kumele kujinge.
Abantu abakhubazekileyo babhekane lodubo olunjani elizweni?
Ya, yikho-ke khonokho ngikubonayo ukuthi nxa abantu bebakhangela, babakhangela ngamehlo lawa anokuthi ngabantu bozwelo, ngabantu abayehlulekayo. Yiyo into esizama ukuyitshintsha nxa sithi participation. Bakhona abantu abayenza izinto ezibambekayo abakhubazekileyo. And then close to my heart, education. Abantwana abanama-disabilities abala access to education.
Bengicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi akho okugcina mana ngalolu daba.
Ya, mina ngifuna ukuthi ukhonkhona kuyilizwe leZimbabwe abantu abanama-disabilities baphile emhlabeni and emhlabeni siyadingana. So sikhangela abanama-disabilities asibachaseni, sibasapote njalo sibenze labo believe up to ama-abilities abo.
Mhm, hayi siyakuzwa Masibanda, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi nami ngibonile kakhulu manje.
Ngithokoza umuhle Zimbabwe omuhle Zulu ugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Yoni username yam. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwena lokwanamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike, zonke isikhathi sokholo lwesiKristu esilethulelwa nguNtungameli Nkomo. Ye
kudibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibongela abalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngithe nje ngamafitshane njengoba lensuku zekhisimusi, ikhefu lekhisimusi zisondele, laba abantu abaphanana khona izipho ezijiyeneyo besikhumbuzane ngokulunga kwalabo abanika izipho labamukelayo. Ilizwi lethu lithola encwadini kaMathewu isahluko sesithupha indima yokuqala lesibili, lapho okufundeka khona kanje: khepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo, funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Verse 2, ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokho kwenza abazenzisa emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Amazwi la akhulunywa nguJesu esebona kwakusen zakala phakathi komphakathi, uJesu kwamkhulumisa la mazwi amadoda la kumbe ixukulele elalibizwa ngokuthi ngabafarisi, abanye abantu babesebethinta abafarisi nabazenzi. UJesu uthi lapha uyalimukisa abantu, uyabaxwayisa uthi nxa ufuna ukwenza ulutho lwenze lusuka enhliziyweni yakho, ngobana ukulunga kwakho kungaphakathi kwakho. Ukulunga emehlweni abantu kakusebenzi lutho, kakuyindawo. Ukulunga kumele kube sekujuleni kwenhliziyo, ukuthi nxa usenza ulutho ungameleli ukuthi abantu baze bathi lo ungcono kulaloyana. Kabamukele isipho esisuka enhliziyweni yakho, ngobana nxa singasuka enhliziyweni yakho kuyafana nje lokuthi ungumzenzisi udinga udumo emphakathini. Ngingathinta abafarisi, abafarisi ababegqoka ingubo ezichazimulayo, amadoda ayesuthe lemikhaba emikhulu, ayethi nxa esefikile emphakathini uzokwabela abantu izipho, bafike bathi, mina isikhulu sasekuthinithini, khangelani nginika lo umnyanga lokhu engizamnika khona. Abeselibala ukuthi lokhu anakho lithamsanqa likaThixo. Sawukhathalekile ukuthi ulani empilweni wazigqaja ngakho, okusalayo ukuthi konke onakho kusukela kubuso sibi sempilo lenotho ongaba layo uvela kuNkulunkulu. Labo abanika izipho bazinika izipho ngengqondo yokuthi kumele babonge lo abanike leyo nhlanhla yokubana babe lezipho. Ungabuya uhamba ufuna ukubonakala emphakathini, isipho sakho nxa singasuki enhliziyweni elungileyo siyize neze. Unani umvuzo kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo okusuka ekujuleni kwenhliziyo. Into esemehlweni yabantu bayaphandla abantu bakhohle njalo, kodwa okusuka enhliziyweni yakho kubuse uNkulunkulu, uNkulunkulu asoze ayekele. Ngiqinisile ukuthi akwenzele kahle.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu olungileyo, sicela ubana nxa sisondela ukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omtsha, wenze inhliziyo zethu zilunge. Labo abenelisayo lokhu abanakho abakufuna ukubana bakunike abanye abantu, kakusuke kulungeni kwenhliziyo, bangadingi amagama asemhlabeni, ngoba amagama asemhlabeni ayedlula. Kanti lezinye izipho kazibusekanga, ezinye ngeziqalekisiweyo, ezinye ngezebiweyo, kodwa ezisuka ekulungeni kwenhliziyo ziba yisibusiso. UNkulunkulu asilondoloze, asigcine sonke ngamunye ngamunye. Idinge ukulunga kwenhliziyo, singadinge ukulunga ubukwa ngabantu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZANU-PF seliqalile ukukhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Silikuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisa ngo Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.